ulawayo ukhanya imnyama kayela magesi indawo eziningi ayahamba engabuyi izolo ngingathi ngithela ngifika mina I was out of town athi ngifika ngezwe abantwana besithi abuye 30 minutes kuphela ahamba and affected izinto zonke onyama laba sebebolile abakumabhizinisi laba abathengisa izinto ezinjengabonyama omizimithin chicken vele they are running at a loss ngathi siqeda ama-elections kwahle kwaqalisa nje ukuthi yenze ukuthi amagesi ahamba ekamanzi ehambe kuvele amagesi ehambe mina ngisebenze ebidelisi daba nesikhathi sokuthi vele uyaqalisa amasebusi ukungena magesi so usuku lolu vele lokhu siya ongoing up to the time yokuthi kathesi ibulawayo vele ngingathi kudakti bathatha about 2-3 lokuze days zingena amagesi complete
ngaphambilini kwalingxoxo ke wathi ubuse weteleni lapho lakho obekulohlupho olufanayo ungasichazisela ukuthi kuhambe njani
babe sithi load shedding yona le ekhona I normal load shedding and kusema etown emayadini it's a hotel athi vele ingela layo namagesi belithola amagesi maybe for 1 hour 2 hours but afeyilayo every week amagesi angkhona ebefeyile even to pump ama-generators abo emalokhuze ama-whatever okuphampayo okubisa amanzi from phansi engenisa amajojo so they were failing wagcina besebenzisa ama-generator and ama-generator couldn't cope again ukuthi ephampe amanzi engene kumajojo ukuthi sifune sithole amanzi so the situation is bad ngingazi ukuthi kathi kuhamba njani ukuthi ngobulawayo yedwa ngoba ngenyezwa kuthiwa iplant enye esewange ingathi failile or whatever the problem is le government yetuvele kayiniki statement yokuthi sitshele ukuthi why sisiba ne-load shedding phonguba mnyama nje ziphelelwe nje and abantu bababulawayo they're just making a joke I remember omunye ukunezithi upresident wethu wathi nxa kunginyama zibona sifonile sombana kule-phone number yokuthi zimfonele so the situation is bad especially kulaba ama-vendors athengisa you know izinto ezinjengezokudla zona ezezivuma emafridini ezidingani so ama-vendors they are having i-hard time bale losi bale stressi ngokuthi endlini akusagcineke okuyinyama kwe-5 dollars efridini bale stressi sokuthi amabhizinisi abo abahambi bale stress everywhere plazi lezinto ziyafa ama-gadgets ayafa nxa amagesi ezabuya phongospaka 2-3 minutes sehambile ifridi kunechike amaglobhu kuyatsha every